ekuthatheni izindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli zindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo wokusebenza kule lizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli zindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama yena othiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesesikhundleni ubengadondi ukuxosha intatheli zindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha asikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani ayisebenzelayo uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana kungcono kule khaya lapho kule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala leBotswana uthola ukuthi kuleminye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa, kodwa ngaphezu kwakho konke ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo-IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zisesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyeke usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu yadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli zindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma zisemsebenzini kulokhu khathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemisakazo ezimeleyo ibhizimusi uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.